Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kuvaleliswa umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika otshone ngeviki ephelileyo.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours.
Sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo sekholera eGwanda.
Ngihlanganele ukuzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ukuthi kuthiwa bayastrayika.
Amalunga edalela ephalamende abexokozela lamhla eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kamufi uGeorge H.W. Bush namuhla ubuse National Cathedral eWashington DC lapho avaleliswe khona iziphathamandla zikahulumende, izihlobo labangane. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwele Melika, wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwangenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besise-Capitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
UBush uzancwajwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sikhokhele lomnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanokuthiwa ngu-Operation Desert Storm. Lapha ayahlasela khona esiya eKuwait ehlasela i-Iraq ukuthi yayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi la bantu abamnyama labo balawo ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke lekupheleni kwalo kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Angizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda abo-Ronald Reagan ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafitshane-ke wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlululo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi ayiqedisisi njengathi, kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele. Ngathi-ke hayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafutshane khona.
Ah, ngamqathanisa lamadoda angaphambili ngale emhlabeni kuBold Stage, amadoda yabo Winston Churchill. Ababe lombono wawubona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa ngamazwe amabili alakho ukuthelela ukuhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko laba engamfaka khona sibili ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona abona Saddam Hussein labo bafakwa endaweni yabo. Yebo kambe ungaba kubuhla semterizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe esenza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hayi kumele ajezise. Ngamfaka khona abo amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba wonke jikelele kube lokuthula.
Kule nkokeli yamazwe atshiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush, kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla amalunga eZANU-PF lawe MDC ethethisana ngenhlamba engakhulumekiyo ngemva kokuba umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi eyale ukuphendula imibuzo yamalunga MDC esithi kumele eqale enanze umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe njalo njengoba kunguye owamkhethayo. Lokhu kuphehle ukufuthelana okukhulu eParliamente amalunga eMDC lawe ZANU-PF aqala ukuthukana. Ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chinotimba uthethise unkosazana Thabita Khumalo olilunga leMDC esithi ulikikitha. Le ngenye nje inhlamba ezikhulumekayo ebezijikelwana kuleli dale. Idale libambe umnumzana Chinotimba ngamandla okuxolisa. Yena umnumzana Chinotimba ukhale ngokuthi uthethiswe lilunga leMDC umnumzana Job Sikhala esithi uyisiwula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume unkosazana Thabita Khumalo wachasisa okuningi okwenzakeleyo.
Sasesihamba ke savuthana kuklaku yeParliament ngase sithi kuye ngicela ungitshengise kusisekelo sombuso selizwe lapho kubhalwe khona ukuthi amalunga la amathathu kahulumende, i-legislature, i-executive le-judiciary. Lapho kulotshwe khona ukuthi lapho kufika khona laba abanye nginamaminista elayo upresident kumele silimele. Wavula i-section yangkhona wabe sigesha ukuthi iParliament and the president will come and address. Ngabe sithi hayi leyo ngiyayazi khona ngiyitshengisa ethi kumele silimele ngoba siyalingana. Kanti sile msebenzi etshiyeneyo. So asozubuyizo sitshela thina khonokho ofuna ukutshela khona ngoba kakukho emthethweni ikakhulu kusisekelo sombuso. Hayi indaba isifuthiwe sibili wagcine bona wavuma wathi kakubuzwe imbuzo. Kanti sithi siyaceda wabe kuthutsha uChinotimba wabe ngitshela wathi mina ngiziwuhle. Phambi kwazi ihambi zihambi mina hayi bo kakwenziwa njalo phela.
Uzwe njani ngakhonokho?
Akungimangalisanga njalo akungethusi ngoba kukhombisa ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle okwenza bazonde kangaka baze bangihlambaza. Akusuku zatshwala bangithumele imeseji lapha bengitshela ukuthi bafuna ukungibulala. Akusuku zatshwala bengitshayile eParliament kutsho ukuthi kukhona engikwenzayo okuhle abangafuni ukuthi kubonakale phandle nozulu.
Kuphethe ngani pho sibone sokuthethiswana kubi kuphoselwana inhlamba phakathi kwamalunga ezanu lani abeMDC?
Indaba bagcine bebona ukuthi ubuqili ababuzamayo ukuthi balobe isisekelo sombuso bafake eminye imithetho engekho kwehlule ngoba kakukho kusekelo sombuso ukuthi kumele laba abantu sibahloniphe. So kwasekuvunyelwana uSpeaker kade khona wathi hayi asihlaleni phansi ke senzeni kubuzwe imibuzo. Yikho lapho engizukumekeze ngikhuluma nge-point of privilege. So ngikhuluma abasale bebuzana imibuzo yakhona.
Lo nkosazana Thabita Khumalo uyisiphathamandla se-MDC njalo elilunga ledale leParliamente. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chinotimba owezanu-PF walandula ukuthi uthethise uMakhumalo.
Ah, kunyepa uko anonyepa. I don't talk nyaya dzinenge dzatorwa muParliament.
Asi mamtuka here.
Handina kumbomtuka ini
madi kwaari
uyangiqambela mina angizange ngimthethise angikhulumi indaba zeParliament angikwanisi ukukhuluma ngalokho uyangiqambela angizange ngimthethise mina engikwaziyo ukuthi yibo abathethisa uED insuku zonke besithi kayisuye umongameli weZimbabwe yikho engikwaziyo lokho okunengakhuluma ngakho angikwazi
Lo mnumzana Joseph Chinotimba ilunga leZanu PF edalele eParliament obe tolikelwa intathela izindaba yeStudio 7 uMike Hove. Inkampani yeNational Foods engatholi ethi kayitholi imali yokubhadalela ingqoloyi eyayithenga kwamanye amazwe isivalile amafektali eHarare lakobulawayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamasekitali eNational Foods loba nje kulabanye abathi sebevalile. Lokho kwenzakala ngesikhathi inkampani yeDelta Corporation isanda kuvala amasekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure omunye wabaqondisi benkampani le uthi abasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamasekitali la sokuthiye abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe lapho umnotho osubhidlika umangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni sikhuma abo-National Foods o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangelene lani njalo liyangaphi singacela sibili ukudinga kodwa uhulumende uyangenela sibe lungisa amankampani la ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhathe abantu abaningi so sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi into edanisayo ikakhulu sesihamba bukhefule Christmas kanje.
Uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Masha Wondo esakamuzi seHarare uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvala kwenkampani yeNational Foods.
Indaba ekhona lapha engiyibonayo yokuthi uhulumende akakho akafuni ukuphuma egcikeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icathile abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yiNational Foods. Siyabona ukuthi iNational Foods Unity akulanyawuthi kodwa uhulumende uthi ikhona. So into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunye olunjani olukhona emuva uhulumende angafuni ukuthi liphume egcekeni. So siyamangala ukuthi uhulumende ufuna ukutshona esicathisele izinto eziningi siphila ebunyameni into engani esizisa ubuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiya khona akula ukukhanya phambi kwethu into ezenzakalayo kuhulumende.
Akasenelisa ngokukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook umqondisi weNational Foods ngodaba lolu. Kodwa bakhulumele Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chabangu bathi ukusilela kwemali yamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mna mbona ngani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le-forex ngoba enyekela sizabona amakhampani amaningi afanana le-National Foods evala. Already nxa i-National Foods kuthiwa isivali yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu ethengisa orayisi iwithi lani lehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho. Sokufuze elungise la isibona ukuthi i-forex ingabaningi plus ubugwelegwele i-corruption khona phela i-forex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe kodwa bona ibamasela ababelokhe bezigcinile.
Akwaziwa ukuthi kuzalandela iphi inkampani ezavala amasekitali ngenxa yokusikelela kwedola lemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingiGibson Bebe.
Sokuqhamuke umkhuhlane wesojo se-cholera eGwanda esabelweni seMathebeleland South, u-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngezikhathi lomtsakazo ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni, lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu e-casual department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo se-cholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lomkhuhlane. Obanjwe lomkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo isiya ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefika eMount Darwin kumbe eChiretsi lapho lomkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lomsakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lomkhuhlane wesihudo sekholera kodwa basazomhlola ngemitshina ukuze babe leqiniso.
So far we have received a suspected case.
Okwakathesi silomuntu esicabangela ukuthi angabe ele kholera kodwa sisamhlola njalo impumela sizakuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imitshina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudala kumemetheyo kwalo mkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imitshina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours. So nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba aze abuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nala evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yeMathebeni South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uphamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amathumi amahlanu ngemva kokuthi uphamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungulwa uhlelo lwe-National Clean Up Campaign unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean up or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, that partnering you to complete the process of ukuklina indawo esihlala kiso. Kambe shuwa phambi kweyadi yakho uthe uphuma namntu ubuya la ukuchiye kunjani phambi kweyadi yakho.
Umongameli Emerson Mnangagwa kumbiko yethulwe lapho kusungulwa lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngomkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Life Talk olulandelayo luhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Siyabe sixoxa ngokutshona kukaGeorge H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ke sikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika selivuselele ubudlelwano leSomalia kulandela iminyaka emithathu amazwe la ekhangelelana phansi. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi ele Iran likhahlameza abantu abaningi abavalelwa entolongweni bengathoniswa amacala. Izigulane ziyaxotshwa esibhedlela impilo lebulawa United Hospitals lapho okulamadokotela akhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezitshaya umoya. Unkosikazi Lilian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlanganele kunzima ukuthi khona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Uhlupho ngokuthi kuthiwa bayastrika, so sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Ngizabuya ngingatholile ukuthi ni amadokotela abengaba ngomunye kumbe ngodokotela omncane abancane bangikhona la. Kodwa bona silapho ukuthi beyenza umsebenzi akulo.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Namhla ekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapha ku-outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonabo bathe bazama-doctors azabebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH unkosikazi Phesi Bebe uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela njalo ube lemhlanhla ngoba umongikazi bacine bemcelela udokotela ukuthi azobakhangela.
Udokotela simcelele ngunesi. Okay, kade kurayithi sithole kulama patients athi seseviwe ngudoctor, then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemtshethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo laye obelethe isigulane se-UBH uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxoshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyakenye.
Amadokotela la ahlanya la isituation inje bona bayastruga. Isituation le ngeyethu sonke la abantu bayafa bona baconsent ngemali. Yikho bona konke baselfish. Akusakhanya ukuthi bahambelane esikolo ngoba bahambele esikolo ukuthi bafuna ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisizele government into zabo fast bayanceda abantu. Kumbe bareacte njengalokhu abakwenza emanensini babacoje wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanye ukuthi kuyangaphi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa bebiziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzabenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende weSouth Africa useyekethise imithetho yokungena kwabantwana elizweni lelo ngesikhathi kukhangelelwe ukukhuphuka kwenani lezethekeli ngekhefu leKhisimusi. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inguquko le yomthetho wokungena kwabantwana kweleSouth Africa equkethwe phansi kogwalo lukahulumende iGovernment Gazette phansi kwesihloko esithi Draft First Amendment of the Immigration Regulation 2014 Made under the Immigration Act iqalile kusebenza mhlaka 1 Mpalakazi. Phansi kwalinguquko abahamba labantwana abavele emazweni afana leZimbabwe lapho ngadingeki khona ama visa abasabanjwa ngamandla ukuthi bathwale ama affidavit avela ebazalini. Ngokomthetho obusetshenziswa kwele South Africa, umuntu ohamba nomntwana ongasiwakhe ubebanjwa ngamandla ukuthwala affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana besisho ukuthi bamphile imvumo yokuhamba lomntana bo. Nxa kungumzali oyedwa ohamba nomntwana laye ubebanjwa ngamandla ukuthi aphathe affidavit yomunye umzali eqinisekisa ukuthi bavumelene ukuthi umntwana ahambe. Le ndaba ezathinta abantu abaningi njengoba nyakenye ngekhefu lekhisimusi kuphela kunezizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 ezethekelele kwele South Africa. Isifundiso seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi umthetho obukhona ubuthwalisa nzima abazali abanenge.
Uthola ukuthi abazali bomntwana abekhonda wonye, uthola ukuthi wena ngubaba womntwana umama akekho selehlukana, noma ungumama womntwana ubaba akekho selehlukana. Kuba nzima ke ukudlula lalowo mntwana eborder ngoba uzothola ukuthi kufuneka incwadi yemvumo yokuthi ubaba uthe uhambe nomntwana.
Loba kunjalo uhulumende ukuthaza abahamba labantwana abangasibabo ukuthi babuphathe ubufakazi bokuthi balemvumo yokuhamba labo ukuze nxa bungafunekala babuveze. Lezi ndaba ezinhle kakhulu ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezizabe zisebenza ngekhisimusi kodwa zifisa ukwethekelelwa ngabantu abazo khonale eMzansi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Mdumisani Leah uthi akavumelani nenyathelo kahulumende leli.
Mina ngiyakugxeka kakhulu ngoba sokuza kwenza ukuthi abazali batshontshelane abantwana, njalo kuza kwenza ukuthi izigebenga zitshontshwe abantwana. Sivele silesibalo esikhulu kakhulu esabantwana bakithi baseZimbabwe abaselizweni laseSouth Africa abancane abaze nabazali abangasobabo.
Umnumzana Gretman Mkhwebu laye uthi umthetho omutshalo uyingozi.
Mabe kuvulela kanje kuzodala inkinga ukuthi sizabona abantu abanembe ngeya labantwana abispecial omalayitha bengeya labo, okuzoletha ipressure futhi eSouth Africa yethu kusakhala ngokuthi sizothathisa abantwana ama-birth certificate lapha. So umthetho wabe umthetho uqine nje uhlale njalo ungajiki, ama-documents la afuneka wavela aqhubeke efuneka.
Umnumzana Lebani Nkomazana uthi kuzadingeka ezinye indlela ezaqinisekisa ukuthi abantwana abantshontsheki lula.
Ububi bale ndaba kunamanye amazwe alezizalwane ezihlala lapha eSouth Africa abaza ngobuganyi abazoqeda abantwana ngendaba. Kusho ukuthi kuzomela kube le strong verbal interview emabhoda lapha lobufakazi obeneleyo mpela ukubana indaba yokutshontsha abantwana ingaqhubekeli phambili.
Kusenjalo kanye nendaba zasekhaya selukhuthaze zonke izethekele ezangena lokuphuma kwele South Africa ngaleli khefu lekhisimusi ukuthi ziqinisekise ukuthi amapassport azo alungile, ukuthi amaphepha okuchaphisa izimota alungile, kanye lokuthola imvumo yalokho abazabe bekuphethe okudinga imvumo. Ngeminisitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngakagqibi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuvaleliswa umufi umnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwele Melika, yena otshone ngeviki ephelileyo sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo secholera eGwanda. Amalunga edale lephalamente abexokozela kakhulu lamhla eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.